Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe angomakhelwane aseyekethise imigoqo ye lockdown eZimbabwe, lona lokhu livite imingqele yalo.
South Africa ibonakala isiwele ngale yachapha ekade lihanjelwa phambili kumbe libangelwa ilo mkhuhlane we Delta variant.
Kuqhamuka ingxabangxoza eCountry Park kobulawayo kuze kungenele amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole ukansila walindawo, umnumzana Kidwell Mujuru webandla lezanu PF, ngokuletha inkampani eqatsha abavela kwezinye izigaba zelizwe kuphela.
Inkampani, they will go ahead because I spoke to the management, which I, councillor, were giving you go ahead to employ our locals, to be general workers.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF, umnumzana July Moyo, ubikwa waya enyangeni eyamtshela ukuthi nxa efuna ukuthathela umnankagwa intambo zombuso kumele amthengele izicathulo ezifakwe umuthi.
Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnankagwa besesaba ukunqotshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Selisuse imigoqo ye lockdown kuthi ele South Africa selehlise izinga lalimgoqo laya kusigaba sakuqala i level 1. Ngakwelinye icele ele Zimbabwe lona lokhu livalile imingcele yokungena kumbe ukuphuma elizweni ngezimoda. Umongameli Cyril Ramaphosa wazise ngokwehliswa kwezinga leli izolo ebusuku esithi ilizwe seledlule isimo sengozi njengalokhu kade sokuyikho kona, ngoba amanani ababanjwa igciwane le-coronavirus esehlile kakhulu. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele-South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
I-South Africa ibonakala isiwele ngale yachapha ubungozi obukhulu okade bukuzinga lesithathu elokuhlaselwa ekade lihanjelwa phambili kumbe libangelwa ilo mkhuhlane we-Delta variant COVID, ngalapho ekade kutholakala abantu abanomkhuhlane abafika inkulungwane ezingamachumi amabili ngosuku, kanti ke namhlanje izibalo zilapha nje kuyinkulungwane enamakhulu ayisichiyagalombili 1800, okukhomba khona ukuthi cha ngathi sokungconywana. Kanti ke futhi njalo iSouth Africa ifuna ukuvuselela ezomnotho okuyikhona okumqoka ukuze abantu bayo bathole imisebenzi.
Kuyini osokusenzakala phansi kwemigoqo ye level 1?
Okuzokwenzakala ku level 1 ukuthi abantu imibuthano emini isizokwazi ukuthi ivumela abantu abaningi kusiya kwenkulungwane ezimbili kwengaphandle, kanti ke kusiya kumakhulu ambalwa ukudlula la kade bekiwe phambilini, okufana nokuthi laba abanye sokufika kwamakhulu ayisikhombisa namashumi amahlanu ukudlula le ekade bekwe ngaphakathi kwezindlu, okusho ukuthi kuzoba khona inguquko. Kanti nalapha abantu basagqugquzelwa ukuthi baqhubeke begqoke ama-mask njalo babheke ukuqhelelana, kodwa ke imibuthano kusho ukuthi singathola amanani amaningi abantu okuzovumela njalo ukuthi imikhankaso yezepolitiki, njengoba iSouth Africa siya kukhetho olwamamunicipala ekupheleni kwenyanga ezayo, kusho khona lokho ukuthi lokho sokuzowenza ukuthi kube lula ukuthi amaqembu azombuthazwe athole ukukhulumisana nokukhankasa ebantwini.
Bayalandela na isiqondiso zabempila kahle
esikubonayo kakhulukazi ukuthi abantu bona bayazama ngempela ukuthi balandele imigomo ngoba bewafaka njalo bewaqoka ama mask kanti ke akulula emalokishini ngoba abantu emalokishini imisebenzi abayenzayo nezinto ezenzayo zenza ukuthi mhlawumbe kungabilula ukuthi bawaqoka ama mask mabese emalokishini ukwedlula mhlawumbe mabese emadolobheni behamba kodwa mawungabheka emadolobheni ezitaladeni kumbe nje emsebenzini uyabona ukuthi bona abantu bayazama ukuthi bayilandele imigomo ngoba bengafuni ukuzithola sebeboshiwe ngoba abantu befuna ukuthi bakhankase kumbe bafunele imuli zabo lokho okungathi okungahle kuziphilise
umnomzana Vuso Moses Banda ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ingqabanqoza eCountry Park edolobheni lakobulawayo kwaze kwangenela amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole ukansila walendawo umnumzana Kidwell Mujuru webandla lezanu PF ukuthi kungani evumela inkampani yeHarare ukuthi kube yiyo ezokwakha iklinika endaweni eyaziwa ngokuthi kusempompini njalo iqatsha izisebenzi ezingaveli kobulawayo kumbe eMatepeleland umnumzana Mofat Phiri obona ngokuqutshwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association uthi bananzelele ukuthi izisebenzi zaleyo nkampani azenelisi ukukhuluma indimi zeMatepeleland njalo izisebenzi bezidinga indlu yokuhlala zindawonye kukanti zisiya ngaphandle egcekeni
bathe sebabuyelela phana babuya bafika bafaka izinto zabo bengalanzi ukuhlala lokuya ngaphandle kade behambela khonapho egcekeni ebantwini okuyindlela eluhlazo kakhulu so okukhona ukuthi thina izakhamuzi sisho sisukumile sabakhuza ukuthi hhayi sukanini lapha elokuzeni endaweni le ngabe senza into ezinje so njalo labantu abethu abasebenzi khonapho mina liyabuya livela khona leHarare libuye lifike lizosebenza abantwana bengasebenzi asisemasela khonaphoesilawo maningi kakhulu ayizwayo khonokho ukuthi abakhashi abantwana bakhonakha
Ubufakazi libuthole ngapi bokuthi basuka eHarare lokuthi abasibo besigabeni
lokho sibone ngokuthi babuye nemota babuya bafika babathiya egcekeni lapha kade besebenzela na bageda lapho abafana labana bathe sokuntambama basibe suyela lapho abazahlala khona basibe chaza ukuthi bona bangobani ukuthi bavela ngapi nokuthi sibadingele indawo yokuhlala abanye abantu basebe bancedisa abadingele indawo yokuhlala bahamba babadingela indlu lapho abahlala khona bahlala ndawonye khonapho ichazile ukuthi bona bavela eHarare bonke umsebenzi wabo kade bekwenza laphana kade becenta ucenta sibili ukukhiphethani bevele bemelele ukuthi kuzoyakhiwa kuyakhiwa iklinik lo kungayenziwa loba ngubani kodwa lapha kudingakala ukuthi umuntu ezocenta utshani asuka gade ibhasi esuka khonale afuke azofika khona lapho eduzane ukula abantwana abatshona bethova amakhaya nakho kade kula bantu abaningi kade bethinga bona abo izakhamizi zona bezezinye
libaqondile lakhuluma labo lokho bekhona besebenza
baqondile sakhuluma labo sathi thina kabame bayibize lo omkhulu wabo ukuthi abuyazesela ukuthi kathi abantu laba babuyenjani lapha bona basebesima ngaleso khathi basebefona basebefonela ukhansela ujuru ujuru wasesiyabuya lamapholisa bangithola mina lokho engikhezi maphana basokuthiwa abantu basike buyasithanda nje bakhanya bebona kade bengabantu besibafuna ukuzonithatha so abantu bakhanya bevikela bayala labantu hayi lo kade khuluma iqiniso lokuthi nako ukuthi thina singasebenzi basimile abadala bekhulumele ukuthi nabadala ngesisebenzi bona ngokwabo yena bathisha wathi kababuyile so asikwazi ukuthi ayisizaviza hamba nje ukhansela ukhidwe yini ukhanya uvumelana labo ukuthi izakhamizi ziziro ngokuthi zibathe ngoba labo babuyile bazodinga impilo yabo so yena ukuthi abathiphe kabuyeni kumele ukuthi basebenze yena uzathi next trip uzabona ukuthi uzayenza njani uthe yena ngiyokhathala yena yimuye odinga abantu besiqukuthi bokusebenza phambi kokuqala sizama ukuthi sithale le abantwana kule yinye contract enye layo okuthiwa yimasimba iduzane kwe-dumpside engozi ngale
lo ngumnumzana Mofat Phiri obona ngokuqutshwa kwenhlelo kunhlangana iso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi Sixoxe lomnumzana Mjuru othi ngempela inkampani esebenza eCountry Park ivela eHarare njalo ubize amapholisa ukuthi avikele izisebenzi ngoba zimchayele ucingo zamazisa ukuthi seze sabela impilo yazo. Umjuru uthi laye uyayisola linkampani ngoba bekufanele iqatshe izisebenzi zakobulawayo kodwa izaqhubeka isebenza ngoba isivele yathola ithenda.
Okwenzakala ukuthi company yawina ithenda kuthiwa yi-manifest construction company. It's based in Harare. Kunjalo ama residents they went to the site but no sifuna imisebenzi. How can people from Harare come here and start doing imisebenzi kanti kobulawayo akula ma companies yini? So you must stop working katesi, otherwise I retire. So I was phoned, passed by the police station and the Tetama police rushed to the site. But I saw one of the guys who was involved. And then he told I spoke with the management of this company. Uguti, they cannot bring people from Harare to be general workers. And they were in agreement with I. All general workers will be from Cowdes Park, except for skilled manpower. So back then there was summer residents with I. No, it's okay. It's one of the manpower from Harare. But we have
services. Ngezindlela ubulwela izakhamizi ukuthi ngempela kufanele kusebenza abantu balapha.
Yes.
Kuzathiwani ngecompany le?
Ecompany they will go ahead because I spoke to the management ukuthi hayi council are giving a go ahead to employ our locals to be general workers. But I know if it's like that, it's okay. Already batete two guys who are locals konapha epompini around the bomb. They are yet to employ another 15 from the locals. So this was actually lent when they start constructing they want 15 guys. And that in the upil long criminal is all. The reason why the police have been born with about the banana maybe. But at the Kulma number to yeah cool. So I thought that I should call them up also to tell them what everything is in order. Being a tool. Actually the locals are supposed to protect these guys. They are bringing development to our community. And it is us the community who are going to benefit from this clinic.
Nxa besenza imisebenzi emncane njengama-general hands kumele kube ngama-locals yiwo yini umthetho bona bakho yini ama-locals abalamakhono okwenza umsebenzi ophezulu.
In case they want builders, they will consult me. They advertise kuma community groups bangaba khona bazaba employed.
Kodwa likhulume kuhle yini lazwisisana lezakhamizi kungani kube khuluma okunye lina lichasisa ukuthi belani belifuna ukuthi kuqhatshwe abantu.
I engage to Piri ngokwakhe. Actually siyazana kakhulu that I Piri stands to state is wrong. You're supposed to first consult me as your counselor. Ngimese ngutshela ukuthi what is the position about employment. Masista ayikona the counselor empambanisini.
Lo ngumnumzana Kidwell Mujuru, ukansila weCountry Park kobulawayo ekubandla leZANU PF. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana July Moyo ubikwa waya enyangeni emtshela ukuthi nxa efuna ukuthathela umnangagwa intambo zombuso kumele amthengele izicathulo ezifakwe umuthi. Owake waba umphathi ntambo wozokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo eloba ebulenjini enkundleni yokuxhumana iTwitter uthi uMoyo wazama ukunika umnangagwa izicathulo lezi embuthanweni owenzelwa eKhwekhwe kanti umnangagwa wayeselodletshana lweqhinga likaMoyo wamxotshela kachana. Ukuhlaziya udaba lokuthi kanti kungaba kusenzakalani kwezombusazwe sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnangagwa bese saba ukunqotshwa ngamabandla aphikisayo bekhulelwe la ngumphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleli ya. Kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo lakho kuthelele uvalo kwafaka uqhuqho kwafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kweZimbabwe. olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi kwabanzima lokuthi baphike kwabanzima lokuthi bale kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhepho
ngokubona kwakho ibandla lezano PF lilakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo
ukhetho luzayo alisoze lifane lezinye inketho ezedlule ugwalo olukhitshwe isifundiswa uJonathan Moyo uExcel Gate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kweleZimbabwe lokuthi abalutshontshayo ukhetho ngobani balutshontsha kanjani abejoko iZek bencedisana lamasosha lamapolisa lamaCIO lawa amabandla ezanu PF abaphethe izintambo khona ngalo ukuchazile uJonathan ngakho bangeke baphinde balutshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza lapha imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho lokuyana kungezelele uhlupho ke kubo abezanu PF balindele abaphikisa ukuthi babone ukuthi baza kwenza yini lokho abajwayele ukukwenza
esigabeni semandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo ubona ngani ibandla lezaphu kumbe elemthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalapha ya
umuntu ekhuluma ngeMRP akhulume la ngaye uzaphu kuyasinda ke kuyehlela njalo kuzano ngoba lamabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu kokubandlululwa kwemiglens lemathebele lenti labantu bomthwakazi bengabe esindebeleni bengabe esikhalangeni bengabe esitongeni bengabe sinambiyeni lezinye inhlobo nhlobo ezitholakala kulezi yazigaba baphakamisa inhlupho zabo baphakamisa indubeko zabo bayalwa bayaphambili njalo ungakhangela bayabe buthelela abantu ngobunengi kungezelela uhlupho ke kungezelela ukwesaba kungezelela uqhuqho kuzana uPF lomphathi walo yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu bazame lokhu lalokhu yana kulokwesaba kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele izanu PF amkhulele uMnangagwa kakhulu kakhulu kulokunenga okwenzakalayo phakathi kwa izanu PF okulilitshe elisindayo kuyuMnangagwa la izanu PF ngoba ama factions asevukile njalo bakhona abakhulu kuzanu PF njengoba besitshela be news walks asebesithi uMnangagwa akakho legitimate kakho credible njalo kumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023 loba nje ama-province em-endosa emxhasa ikhona impikiswane ngaphakathi ngakho ke kusindwa longathwele kuzanu PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023
umnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi yecubungula izombusazwe okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajeneyo iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi amalunga edalela eParliamente awebandla leMDC Alliance aqotshiswa kuleli dale libandla leMDCT azaphiwa impentsheni engamadola eMelika angamajumi amane $40 kuphela iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo uze wavuma ukuthi imininingwane yamangcwaba ayimanga kuhle kulandela ukutholakala kwesidumbu engcwabeni elalimele libe ngelomunye ubaba okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Salubonani salubonani ngoku studio 7 okhulumayo uJosephat Moyo ngajabula le audio mayengafundwa hayi siyezwa indaba eziphumayo ku studio 7 nangalabo abe MDCT asebefuna ibizo elithi alliance into abayenzayo iwrong abantu ababathandi bangena lapha na ukuphazamisa kuphela ngingabafananisa lo malulwane ongena enyamazaneni akwane engena enyonini akwane ebona bagijima bekuzani PF beqeda kube abangane bebuye ngapha bezochitha bekhiphisa ama MP MDC Alliance abayazi into abayifunayo, abafuna ukuthuthukisa ilizwe. Ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi even bengathi bayajinja bengene ebizweni, kungabi lo muntu even lo yedwa ongabavotela. Bona yibo abantu abawisilizwe, baphazamisa kakhulu ngokungabantu obekufuna ukuthi kususwe vele lephalamenti. Ngiyajabula le audio uma engafundi.
Salibonani, salibonani bakithi basakazi bethu be-Studio 7. Siyalizwa bantu bakithi, liyasakaza. Ninjani boZulu khona ngapho? Labo kantemir. Hayi madoda, liyawuchoba umsebenzi, liyawuchoba uyezwakala. Kuyazwakala, siyavuma. Kule ndaba madoda engifuna ukukhuluma ngayo lapha kandoda lo othi yena ungumthakazi Republic, umqondisi umoyo. Labona ubaba lo moyo lo, ngabe yena mina ngangiyiwuye, ngangiza kwenza ukuthi ngiqale kuqala ngingakabizi abantu ngithi ngomthwakazi, ngiye ezinduneni zonke zesigaba semaNdebeleni, ngiyecela kibo imvumo, nginike bona wonke umthwalo, ngibathuma ukubana kabayengicelela inkululeko yakomthwakazi eZimbabwe. Hathi lokho okokuvuka ekuseni sesithi sefuna ukuthi umthwakazi azibuse emiyedwa. Laba abantu bakomthwakazi bakhona baphinde bathatheke. Bantu besiNdebeleni yalikhuza. Lingabothi lingathi lihluphekile, libona umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele. Libona umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele. Kwelinye ilanga lizalandela umuntu alichiye ehlathini. Laye umqondisi ulambile, ufuna ukudla. Lamhlanje ngikhuluma kanje, ukhona lwana watajamuka. Liyamuzwa uyakhuluma. Anti sesidla sesuda. Laye yena lo mqondisi uza kuthola kufunayo, azithulele zwi, alichiye lokho lihluphekile. Ake likhangeleni ukulungisa iZimbabwe ibe lokuthula, iZimbabwe ibe lokubambana, lenze ukubana libambene labanye bonke abantu ukukhipha le ihulumende ebusayo, ngoba kayibusi kahle. Litshiyane le nto zenu lezo ezokube lithatheka lilandele umhlobo ukuthi lo lishona, lo liNdebele. Phakathi kwenu lina bantu elithi lingabomthakazi, ngalitshela iqiniso mina, abantu besishoneni baningi kakhulu ukudlula lina, ngoba phakathi kwezibongo zenu zonke kakula mthakazi. Umthakazi kuthi ubana lina lingabantu bamanguni, angapha amanguni babuyela kibo. Khulumisanani kuhle, libambanise ilizwe ukubana lenelise ukukhipha umbuso okhona ongalungelanga ilizwe. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela msakazi we-Studio 7 kanye labalaleli bonke ngendawo ngendawo, ngithi phephana kulolu COVID. Mina igama ngoGodfrey Wakhumalo, ngizala eLupane. Msakazi, udaba olungehlanga kahle kuthina udaba olukhulunywe uFelix Magalela olokhuluma ngomongameli wethu uMqondisi Moyo. Msakazi, kunini iMDC sivotela iwine besuke bebaleke omongameli, namhlanje uzokhuluma amagama amabi ethi uMqondisi uyabaleka, ubaleka kanjani? Bona babengabaleki, bebaleka uRobert Mugabe, namhlanje ngesikhuluma kabi. Sicela ehlukane lebandla lethu leMRP lizame nalo, bona sibanikile ithuba behlulekile, manje bayona bona bodwa abangamagama. Abayekele uMqondisi Moyo elwele amaNdebele, bona uzohlala kube nini lokhe elisekela lesikhulume seMDC, engabi nguye oyifirst spokesperson weMDC. Uzahlala amaNdebele ebandlozi benini? Kaziboni ukuthi naye uMDC uyabandlululwa, wayeyindaba yena engazanga waba nguspokesperson weMDC, Facebook person. Uzokhuluma kami ngoMqondisi Moyo, asithandi indlela okhume ngayo. Sithi baba ukhulile, sicela uhloniphe njengoba sihlonipha le MDC. Siyayihlonipha MDC yenu, lathi hlonipha iqembu lethu le-ARP, lizame lokho lizokuzama ukuthi nathi sikhone ukuzimela, cause lehlulekile ukusimela singamaNdebele lina phezulu lapha elikhona.
Hawu, ngiyalibingelela. Linjani bonke balaleli be-Studio 7 lo labo bonke abalaleli ekhathesi? Mina ngingumoyo lapha, ngizama nje ukuthi ngiphendule omunye umoyo, umoyo lo uthe yena ungu-chairman we-province yamaThekwini South, lami ngisemaThekwini South, we-MDC Alliance. Moyo, ikampeni yakho ikhulumileyo angizwe sibili. Kodwa ke ubukampeni akuhle, ukukampeni elimthwakazi, ngoba uzwatshwa ukuthi bakamthwakazi. Lithatha linotho yethu eBedi Bridge naphi ngaphi, konke uqinisile iyo yonke inotho yethu le, othi wena ihanjise eHarare isiya kuZANU PF. 7 layo uchamisa lo othi wena kuyo MDC Alliance uyabuyisa khona le isiya khona le Harare kuchamisa kukanti ke wena khuluma iqiniso eliqondile onxa ukuthi bantu bakamthwakazi abahle ababukekayo lonke kwazini ukuthi inotho yethu leyi kayingayi Harare le kayibe nginotho yakomthwakazi landela nini ibandla lemthwakazi yakhona le MDC MDC lezanu into yinye Harare Harare wako wabona ngapi iMDC lo deputy weshona iZanu PF lo deputy weshona thina ngapha sizamthola ngapi komthwakazi abakomthwakazi inothethi ayibe lapha komthwakazi ingahambi through MDC seHarare.
Ngiyabingelela ngiyabingelela kustudio 7 siyabonga uhlelo olusitshela izindaba zamaqiniso esasingazazisifihlelwa. So hayi ngiyabonga ukuthi lati sithole ukukhuluma nokubhodla. Uyabhodla kancane loko into ikuhlupha ngaphakathi. Siyathola ukuthi sibhodle nje khona lapha sikhulume kuyehle kancane cause into iyalimaza ukuze idla ngento ongayaziyo ukuthi izalunga nini kutheni kunzima umuntu ucabanga lokho afuna ukukwenza eyi-1 endakwenza kuphumelelise. Mina ngokuhlala ngisegoli ngokuzalwa ngithalwe enkaya esigabeni segwitch ngibonga lobaba obekhuluma ngo-headmaster ukuthi bathatha isikhathi esikhulu bengo-headmaster bengatshintshwa esikolweni siyi-1. Ngiyambonga lobaba. Lati egwiji laphana silo-headmistress okhona lesikhathi eside sokungani kokwakhe. Mina ngithenga amabhuku ngathumela lapha lumama wafika wayala wathi ufuna kuthenga awakhe $4 eliyi-1.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Joe Biden elokuthi izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingayi emsebenzini likhanya lisebenza ngoba kubikwa inani labahlatshwa okwakuqala seliqansa. Ngakwelinye icele, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus libikwa lisehla. EZimbabwe, inyathelo elifanayo alemukelwanga ngabaningi. Sixoxelo landela izombusazwe kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi kungani leli nyathelo lokubamba abantu ngamandla ukuthi bahlatshwe lisebenza kwele Melika kodwa eZimbabwe lingamukelwa.
Eqinisweni sibili nxa ijekiseni khona kuze kuba labantu emsebenzini abangomakhanda chisayo abangafuni ukuhlaba ijekiseni bengelasizathu sokuthi kungani bengafuni ukuhlaba ijekiseni besenza nje kusibe yipolitiki nje eyokuthi asifuni. Yona ijekiseni yakhona ikhona, ijekiseni yakhona imahara. Sisebenza sonke la lo muntu uyabuya yena kahlabangwe uyafuna ukuhlala duze kwami lapha edeskini abe lokho ekhwehlele ephefumula izinto zakhe khona abazone ezokungahlatshwa. Hayi, mina lapho ngangivumelani lakho lapho. Kungangcono abantu bonke baye emsebenzini bahlabe ngoba anti uyabona ukuthi eqinisweni ukuthi ku-affecta la ikhampani ngoba ikhampani ingagulelwa ngabantu abajize laphana kugcina umsebenzi ungazahambi. Kodwa ke nxa abantu bevumelani ukuthi abantu kabahlatshwe beze emsebenzini behlatshiwe kuvikela abantu bonke ngoba laba bantu abangahlabanga laba labo baluhlupho lokuthi bagulisa abantu abahlabileyo.
Ubona kungasebenza yini ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abanye abangafuniyo ukuhlatshwa ngezizathu ezitshiyeneyo?
Izizathu ezithile kufanele ukuthi umuntu izizathu lezo zibe izizathu ezimedical ezokuthi khona ngingahlatshwa ijekiseni ngiyahlanya, ngingahlatshwa ijekiseni ngiyathi lokho okungathi nje umuntu uyabheda ukuthi mina kangifuni ukuhlaba ngoba kunje kunje, kangifuni ukuhlaba ngoba kwake kwabanje, kangifuni ukuhlaba ngoba ukuthi angithi le pandemic le pandemic asiko ukuthi ngumkhuhlane ukuthi khona lapha lapha i pandemic kuhamba ngomoya ukuphefumula nje ngokukhehlela nje ukuthimula nje sokuhambile okwinto okukhona sekuthinta abantu abaningi nxa kuyikuthi wena vezo ubambi. Yikho ke kuqakathekile ukuthi abantu bakubone njengento eqakathekileyo ukuthi bazivikele bona baphinde bavikele labo abasebenza labo abaseduze lapho, ngoba into yabona ukuthi sichitha isikhathi esiningi kangakanani sisemsebenzini, sichitha isikhathi eside, many hours lama workers ethu laba bangama workers ethu dani isikhathi esisichitha silemuli zethu.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kweleMelika. Isikhathi savume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amazwe angomakhelwane ayekethisa imigoqo ye-lockdown eZimbabwe lona lokhu livije imingcele yalo. Kuqhamuke ingxabangxoza eCowdrey Park kobulawayo phezu kodaba lokuqatshwa kwabantu abavela phandle kwezigaba zeMathebeleland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempelasonto elithukela.